Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile kanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo lezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjelwe igciwane, abantu abangakasebe banjelwe igciwane. Obekusenza ukuthi ama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathi akula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohlwa ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi zihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube ledubo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akula muntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifike esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo. Njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bebekuphi kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempila kahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka. Kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane elaphephukayo lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho ke engikutshoyo ukuthi okuqakathekileyo ukuphila yikulandela abezempila kahle.